ibandla lenkatha Freedom Party lona selize lethula uhlelo elilubiza Private Bill lapho elifuna khona kubekwe kucace ukuthi kulemisebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Vele Nkosini Hlabisa uthi yokuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwanza kwele South Africa ezifika izigidi ezilitshumi ezingasebenziyo.
People of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama. Lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzini.
Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance uMnumzana Gayton Mackenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuza.
The devil sent other devils here to this country to come and sell drugs.
Thina singathola intambo zombuso, ngizahamba mathupha ngiyesibhedlela seRahima Musa ngiyecitsha yonke imitshina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni, abahambe kubo laba bantu abahambe.
Kodwa umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema bona le bandla lakhe abavumelanda kancane laba amabandla afuna bakwamanye amazwe baxotshwe emva kokhetho.
We don't want anything that looks like colonialism. We want to be one thing with our sisters.
Imncele kufanele ivulwe izwekazi le-Afrika linye. Kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela, singavuleli abensundu njengathi. Asekeni ukubandlulula ngoba sonke singama-Afrika.
Loba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo.
Kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni.
AbeZimbabwe bona bathi kunzima ukutshela abanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo.
Ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanxa abeZimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota, udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo. UMnumzana Vusimuzi Sibanda eyinye yalezingcwethi ufakaza kabanzi ngalokho.
Nokugcwala kwabo ngenxa yenhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa. Babe yona inhlokondaba engxoxweni eziningi. Nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe naloba yini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zabakwamanye amazwe abaseSouth Africa, izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi okwedlula bonke. Melesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.